iqembu le European Union liyachasisa kuhle ukuthi ukukhanya akula ngoqoko ekwenzeni kuhulumende weZimbabwe. Balokhu besephula ilungelo likaZulu, into zobudlwangudlwangu zonke ezikhona ungazinanzeleli abakukhuluma yikho kwakuvele kukhona loba uRobert Mugabe ekhona. Mina ngangibala khona phana ngibali ama-statement akhona bengizitshela nje ngisithi nxa abantu beZimbabwe umongameli weZimbabwe betshelwa iphutha labo ungathi bengalungisisi into elula kabalungisise kuphela izitshezi zikhitshwe kodwa balobuqholo ubuqholo bakhona yibo benza ukuthi i-European Union ibe lokhu ifake izitshezo zakhona.
Asesikhangela yena uhulumende ngokwakhe, ubona ingani uza kwamukela njani lokhu? Singabona kusiba le nguquko yini?
Yabothi ngaye kwakule thembisa ukuthi kungaba le nguquko. Umnumzana Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017 wathembisa watshela abantwini ukuthi umbuso wakhe uza kutshiyene kakhulu nombuso waRobert Mugabe. Umbuso wakhona yabe ufezekile, abafuna ukwenza bakwenza bekwenza kusemthethweni. Kodwa uzabona ukuthi nxa sikhangele thina ukukhanya sokudlalo kwakuyikho khona. Ukubotshwa njengosithi ukubotshwa kwabantu kulabantu abaningi abasejele abangela macala abathiwa khona ngabantu baphikisanayo. Kwethu sakhathesi nje ukuthi ungene esitradini usithi uyatshengisela. So ngibona ngathi mina liqiniso ukuthi abantu laba ababusayo labo Mnangagwa laba labothinga kabasoze bakhuquke. Akula ngoqoko izijezelo zizawe zilokhu zikhona kufika isikhathi leso lapho ukubusa khona umuntu ozisa ngombuso we-constitutionalism.